kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 20 kuNtulikazi 2024 ngokuSthube. Endabeni zethu namhlanje
sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba lawo lokuground yalenze emaJapan okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba kubona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho.
Inhlanganiso yeSave Matabeleland Coalition itshela iUnited Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wekugrawundi kalosesekuqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando.
Ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke, abanye bayale, abanye bayale. Well, yidemokrasi yona leyo, ungazake sicabange sonke okufananayo.
Induna ekhokhela uhlelo lolu ithi kuyavunyelwa ukuba lembono ejeneyo ngendlela uhlelo lolu oluzaqhutshwa ngayo. Selikhuphukile inani labantu abasebecakile eMatabeleland ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeSave Matabeleland Coalition itshela iUnited Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wekugrawundi kalosuseliqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Busane Sibindi uthi kuningi okusolwa ngabantu kuhlelo olusungulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo.
Sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba lawo lokuground yalenze eMatabeleland okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba kubona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho. So kumele isigaba seMatabeleland kube yiso esihlangana sona sisodwa first lezinduna zazo labakhokheli bazo bezigaba beqale bekhulume. Konke belungise konke kubhalwe lamabizo wonke abantu abachabalalayo konke le property edamagekayo. Nxa kusiba le ndlela owenziwa ngazo ngesiko kube lesiko lakhona. Angithi sizwe lesizwe silesiko lathi ngakithi lapha silesiko. So lelo siko kwakumelwanga leqiwe ngoba nxa kuyukuthi kwenziwa njalo kutho ukuthi kusadlalwa kukaqakiswa.
I-United Nations ithini kodwa lo?
Inika i-space ukuthi abantu abanye babake ba-affecta izinto ezinjalo bekhulume njengoba lakathe sitholile i-space sokuthi sikhulume. Besikhuluma nje kuhlanganiswa zonke izinto ezingabe zikhathaza eZimbabwe. So lathi siyifakile yiphi indaba yeMatabeleland ukuthi hayi silodubo lolu esesifisa ukuthi ngoba lezulu kalimi kade siliya kuna lithini kugcile inkakhaya egangeni.
Nxa ukhangele ubona zani United Nations ingenzelani inhlanganiso yenu njalo labantu beMatabeleland modawa lokuground lolu?
Hayi lokho khona konke kulama processes lami kunje ngingeke ngithi ukuthi kade sibazayenza sobenze. So angithi yonke into ihamba step by step njengokuba kade sitholile ichance yokuthi sikhulume ngakho sesasuka lapha ke. So kufanele lathi sisiqoqe. Into emqoka eqakathekile kudlula yonke into ikuthi abantu bakithi siziqoqe singabi ingabantu abahambele emuva entweni yokuthi sisolve into yakithi. Kasisiqoqeni singavumelana sithi siyahlana elangeni nje sithi lungise udabulo nje. Umuntu ngumuntu kasukume, umuntu owaziyo ukuthi into le yam-affecta kasukume sisiqoqe bese sikhuluma ke. Thina yithi esinamandla ukuba siqalise ukuthi i-redress yethu sifisa ukuthi ihambe kanje and then isizalandela ke ama-processes lama-protocols wonke akhona be-internationally, regionally and internationally.
Kule siyabona phela abanye abantu badivela basuze balalele abantu ababuya bezekhuluma labo bafuna kulethwe phela kulaba babonayo pho kubanjwa njani khona?
Hayi bona babonayo angithi kuba le process angazi kumbe mhlawumbe abantu sebekhohlwa ukuthi nxa kuke kwaba lokonakala akungeke ukonakala kuphonga usuka kuhamba ibhadle ebandla abantu bona bebodwa bengakalungisi bese besuka sebezodwa uthi hayi thina njengeyimuli sithi lokhu lalokhu kwayenzakala so sifisa lokhu lalokhu. Amasiko futhi mbona mhlawumbe achiyana futhi ukuthi ilemathe pelilenti noma isiko likhona lilodwa lokuthi singabantu abanjani but isilemhlobo eminingi eyabila amasiko achene lezi nduna zabo. So khonokho kuyiprocess akumelanga kweqiwe ungakhangela even eRwanda indlela eyaresolvwa ngayo kwaba lama community hearings kodwa ayisenzwa ngama local leaders ke khonapho ukuthi into yakhona iqalise ikhangelelwe khonapho esigabeni. So okuqakathekileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMatepeleland balomlando omkhulu kakhulu ukuthi bekhulume labantu babo bese kusiba lamanye nje inhlanganiso ama organizations labakhokheli ama local leaders. This is the first step.
Lo ngumnumzana Busane Sibindi okuhlanganiswa yeSave Matepeleland Coalition wexoxa leStudio 7 eseNew York khonabhako leMelika. Sixoxe njalo lenduna uMtshana Khumalo uzakhokhela uhlelo lolu.
Asikabi ne-date, sisapolisha mbijana ama-final touches, sisalungisa okunye, ngoba kumele ukuthi singangena ebantwini sibuye singabi lokunye kusikhathazayo. Sibuye singangena sihle singene right through sicede, day one, day two, 3 months, sihle sicede singabi lekenye futhi esizaba nayo.
Yes, singathi khonapho kodwa abantu bathini ngohlelo lolu nxa likhuluma labo nduna ngokusebantwini.
Ukucabanga kwabantu kuyashiyana, abanye baphikisana lakho ukuthi hayi izinduna soze zikwanise lokhu but thina asika sure lathi kodwa sibe le-training sibilezwayo kulaba abake basebenza udaba loluphosa elifanele lwethu besitraina ukuthi senze njani nxa sesifikile ebantwini. So sizakhangela ukuthi abantu bazabemukela kanganani nxa sesifikile. Kunzima nje ukuthi wasese ukuthi ubone ukuthi ungakafiki ebantwini ngohlelo oluthile bathini ngalo ngoba kasange senze lokho okuthiwa i-preliminary ukuthi kuyengena ebantwini senze ukuthi sibone ukuthi bazaziphatha njani kona sizawuthi sikalisa kona sizabona ukuthi baziphatha njani.
Yes, siyabona inhlanganiso eziningi khona ngapho kulabo bhedu likazulu kule Save Matepeleland Coalition.
Yes.
Lezinye ziyakhonona baba nduna zithi hayi bantunga uhulumende ngaba sondele eduze lizenzele lina lizinduna uhulumende wekhatshana sibili uyangena kanganani uhulumende uhlelo lolu.
Ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke abanye bayale abanye bayale. Well, yi-democracy yona leyo ungazake sicabange sonke okufana nayo. So lezi yihlanganiso eziye zakhona zivele izo ezingazani zithi ha lokhu asoze kuye ndawo. So ba-right labo nxa bekhuluma khonokho abakukhulumayo kodwa thine sikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe abantu bazakumukela basitele ukuthi kuyini okubahluphayo bafuna ukuthi kwenziweni.
Le yinduna uMtshana Khumalo obexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela nampawa kubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe. Weze emaphandleni abazempilakahle esigabeni seWange bathi selikhuphukile inani labantwana abafobileyo labadala abacakileyo ngenxa yendlala enkulu eZimbabwe. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Udokotela ohola isigaba lesi esesibhedlela esikhulu seVictoria Falls, uNkosikazi Fungayi Musinami, uveze lokhu embuthanweni wokuthakazelela abantwana esikolo seNdlovu Secondary, eveza ukuba ukufuba kwabantwana lokuzaca kwabantu nje kubangelwa yikuswela ukudla okwakhayo. Udokotela Musinami uthi selaphe ihlekana labantu kubalela omama abazithweleyo, abantwana, ogogo kanye labanye abehluleka ukuziphandela umkhuhlane wekwashiyokha lonyaka.
Our challenge in the country among our people is that
uhlupho esilalo elizweni yikuba abantu abadli okwakha imizimba. Umuntu engadla ilambazi ekuseni, isitshwala emini lantambama, kodwa lokhu akwenelanga. Abantu bayasilela ekudleni okule ayoni, ama-vitamins lama-minerals. Lokhu kwandile kakhulu esigabeni sethu.
UMusinami ukhuthaze izakhamizi ukuba kufuze zidle kahlanu ngelanga, ethi uyazi ukuba iningi liyazibuza ukuba utshone ngalokhu.
It's a common misconception that healthy food is expensive.
Abantu sebeyama kakhulu ekudleni okuthengwayo. Thina sithi dlanini okuseduze lani okufana lezithelo zeganga kanye lezilimo. Asikhuthazi ukudla okufakwa itshukela.
UNkosikazi Dayina Maseko uthi kubalula ukwenqabela indlala lenqabe thebazuza emasimini kumbe belabantwana bokubakhusela.
Siyagula kodwa sihamba sinjalo ngokuhlukuluzeka kwesimo esenzakalayo.
Omunye njalo okhalayo ngumnumzana Jonathan Dube othi ilizwe selilobuyanga.
Asazi ukumende wethu ukuthi uzakwenza mani.
Unkosikazi Margaret Nyoni owesiqintini se-BH23 uthi phezu kwendlala izikotsho zomeqha akulamanzi.
Uhulumende ngowethu laye kumele asizwele sibe lokunye singakwenza lathi kumbe imisebenzi njengamanzi njenge-BH23 azihlupha. Amanzi siyawalindela ukulima izingadi zifuyo kazilamanzi siphila nzima.
Ngokutsho kukahulumende isikhudumezi ebesikhona ngesikhathi sokulima sitshiye inani labantu abafika izigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million besenkingeni yendlala ikakhulu abantwana abagulayo abesifazane kanye labakhubazekileyo. Ngalokhu umongameli Emerson Mnangagwa sewethula ukukhala ngokusizwa ngamanye amazwe ukuze ahlenge izimuli kodwa impendulo yalesi sikhalo isaxeka. Ngolwesine unkosikazi Pamela Marie Tremond oyisiqhatshwa esibona ngezobudlelwano lokuhambelana phakathi kweMelika leZimbabwe wethule ukuba uhulumende weMelika ulungiselela ukusungula uhlelo lokuphathisa abasendlaleni kuleli. Ngimele iStudio 7 ngisendlovu nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Omele eleMelika kunhlanganiso ye-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi kwabalalelwa abantu abasemhlubulweni weSahel kuzekazi le-Afrika. U-Ambassador Greenfield uthi buqhubekela phambili ubudlwangudlwangu obenziwa ngamalwecatsha kulandela ukususwa kuleyo ndawo ngomanyana webutho we-United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission kwele Mali. Uthi ohulumende bamazwe asendaweni le ehluleka ukwehlula amalwecatsha athumba abantu abamba izigaba eziningi. Uthi kulobudlwangudlwangu obesabekayo njalo kulabanye ohulumende abasebenzisa udlame olukhahlameza uzulu zama ulisana na Mario Kacha. Ambassador Greenfield uthi lokhu kuthwalisa nzima abantu ikakhulu abantwana labo mama. Uthi luyamemetheka udlame lolu endaweni le. U-Ambassador Greenfield uthi lonyaka kulabantu abaningi kwele Togo, eBenin, Nigeria, Chad Basin lamanye amazwe ababaleka emzini yabo ngenxa yodlame. U-Ambassador Greenfield uthi elemelika lizimisele ukusekela amazwe la kwenzela ukube kube labo hulumende bakaZulu. Uthi kuyathembisa ukubona kusiba lenguquko kwamanye amazwe la. Uncome kakhulu okwenzakala kule Liberia lakwele Senegal okwaba labo hulumende bakaZulu kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa emazweni la. Uthi kukhona njalo okudle okwenzakala kwele Gambia lapho abaguqule ezemithetho belandela iziqondiso zenhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Loba kusenzakala konke lokhu u-Ambassador Greenfield uthi bakhathazwa ukuncindezelwa kukaZulu kwamanye amazwe emhlubuleni weSahel okulamanye angavumeli abantu ukuba betshengisele emgoqweni kumbe bebuthane bexoxa ngezombusazwe. Okwamanje kulabantu abedlula kancane izigidi ezintathu 3.9 million ababhekane nendlala emazweni asemhlubuleni weSahel. Elemelika lonyaka selinike amazwe ezwekazi le-Afrika amabhiliyoni phose amabili amadola eMelika 1.9 billion dollars yokuthengela abalambayo okudla. U-Ambassador Greenfield ucela ukuba inhlanganiso ye-United Nations ingenele kulokhu kanye lezokulondoloza ukuthula emhlubuleni weSahel.
Le imbono kahulumende weMelika asizwe omanje okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kweStudio 7.
Namhlanje sihlaziya isimo sendlala elizweni emakhaya lemadolobheni ukuze sizwe ukuthi abantu baziphilisa njani. Silonkosazana sethekele Thabanga, umqondisi we-Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana eMathebeleland South ngenhlelo zokuzithuthukisa, yena oqala ngokuchasisa ngohlelo lwembozi.
it's very hard for the gold to survive. Nokuzinikeza sometimes it's why sizinikeze in charge. They were gonna be a survivor. We let drought go to zitagilo wamanje as perform kahle azikwazi ukuzala azikwazi ukwanda. So akula income omama abayitholayo kwamanje. Amanzi is a big, big problem because of the underlying issue ye drought. Ba rotisa laba bathole imbuzi manje bayakwazi ukuthi mase kubuya second round bayakwazi ukuthi bathole inkukhu. So kufuna ukuthi umuntu azithole esenawo wonke ama livestock bakwazi ukuthi each and every group ithole seyinazo inkomo, seyinazo inkukhu, seyinazo imbuzi, seyinazo izimvu. Though izimvu they are not performing very well la esikhona eGwanda North. Challenge esinayo inkomo sezihamba uma ngomude uthole sezigcine sezibanjwe municipality yaseGwanda and ma ngabe sezibanjwe bayazivalela lapho ngoba zifuke sezidinga amanzi duze nomtshabezi river lapha. So iGwanda iyakwazi ukuthi izibambe, mase izibambile sewuseyayikhupha ngemali ngosuku bafuna $10 ngenkomo. Ugcine inkomo zakho sezihlala emalanga amaningi, so kunzima njalo futhi ukuthi ukwazi ukuyazilanda ngalo. Suthole ukuthi suzogcina sewuthengisa yona le nkomo, uzama ukuthi ubhadale ukwenzela ukuthi ukwazi ukukhupha lezi ezinto. Kodwa kwamanje sesithe njengabomama njengamagrupu kanje collective sikwazi ukuthi sizothola umuntu ozokwazi ukukhangela le nkomo lezi ukwenzela ukuthi zingakwazi ukudampeka ngale zigcine sezibanjwe yiskid. Zisemlageni ukuthi ziyakwazi ukuthi zihambe ziyonatha amanzi khona lapha emtshabezi, baphinde bazithinte bazibuyisele emuva zingakaze zibanjwe yimasipala waseGwanda. At least amanzi ayembuzi angcono ngoba liyakwazi ukuhamba liyezikhelelela ezikotsho or liyezikhelelela emfuleni. Sancediswa i-blanket mine ukuthi sithole la manzi asezikolweni kodwa awenkomo asikwazi ukuthola, yikho inkomo sezeza emlageni. Kodwa lawo kusasengcono enkukhwini, kusasengcono nasembuzini. Ungakhangela eGwanda indawo eyitawuni, so utshani bangikhona akula nyamazane ezibudlayo, akunankomo ezibudlayo. So zisuke sezikhanga yiwo la manzi and eceleni komfula utshani buhlalahlala bube yigreen, yikho sezigijimela lapho, yikho ezigcina sezibanjwe khona ngoba vele umfula ukhona lapha edolobheni.
Yiluphi usizo elilutholayo emphakathini kumbe kuziphathamandla khona ngapho eMathebeleland South?
Sikwazile ukuthi induna isikhulumele labantu baseGwanda especially laba abagebhisa umgodi ukuthi babuye bazosigebhela umgodi la okunedamu ngoba idamu selichile kodwa amanzi ayatholakala. So emalangeni nje bebekhona ukuthi babuye bazosurveya babone ukuthi amanzi bangawathola ukuthi bagebhele abantu kwenze ukuthi izifuyo zabantu zikwazi ukuthi ziphile lapho ngoba akusinguye wonke umuntu oyenelisayo ukuthi ahambise inkomo zakhe emlageni. Abanye badala, sebengabadala abana aba-afodi lokuthi bathole abafana abangabakhangelela inkomo. Yebo, i-stock feed ungasithola, bathole itswayi, bathole ini, kodwa ngoba inkomo zisidla itswayi zifuna amanzi and amanzi yi-problem, kugcina sokungasasebenzi ukuthi zithole leso stock feed ziqede zingatholi amanzi.
Likhetha njani abaphatheka kulolu hlelo?
I-organization is open for everyone ukuthi abuye angene aphatheke. Angeke kodwa uthi ma ufika ku-organization uhluzele ufike ungumuntu osufuna ukungenelela ku-project. Sukusela kuma-gardening kancane kancane umuntu abelokhu ekhuphuka kube yilada ukwenzela ukuthi kube ukufeke kuwo wonke ama-members esinawo ngoba amanye ama-members more than 10 years sinawo manje and uthole ukuthi maybe yena inkomo khona sifike kuye manje waqalela phansi ngoba sasisebenzise nama-stakeholders, sathatha ama-church leaders, sathatha osobhuku, sathatha ini ukuthi ma-communicate message yethu ebantwini bayazi ukuthi kahle kahle i-waters yona vele ingubani, i-waters yona ihlose bani.
Ungaxwayisa abesifazane ngenhlelo zentuthuko?
Ma ungumama ungagoqi izandla, sukuma uphume ngaphandle uye kwabanye omama bazokusherela nabo ama-ideas angakuphilisa. Manje sesikuphila kusentury yokuthi indawo kamama naye akavele phambili. Abomama singama-leaders, omama singama-decision makers, omama siyawumisa umuzi. Uthole ukuthi ubaba kudala washona kodwa umama umyile, abantwana baye esikolweni. Sibe ne-behavior ye-ostrich ukuthi uyayiphakamisa intamo yakho nawe ubonakale ebantwini ukhulume. Ungabuyisela ikhanda emuva angeke uze
leyo ke kuyingxoxo lo nkosazana Sethekele Mtshabane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Linami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Esigabeni esilandelayo silomthukameli Khomo.
Langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba, langala phuma lendaba, Amala puma lenta wala chona lenta wala.
Ngiyalamuke la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba yimi untungamili Nkomo. Namhlanje sixoxa ngophenyo olukhangela ukuphila kwabantu emaphandleni olusanda kwethulwa nguhulumende olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee oluveza ukuba isabelo seMathebeleleni North yiso esikhokhelayo kunani labantu abazinceda ngokuya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. Isilinganiso sabantu laba sicitshe singene kumachumi amahlanu 48%. Isigaba sebhinga esitholakala kulomhlubulo yiso esihamba phambili ngalolu dubo elizweni lonke jikelele nesilinganiso sabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74%. Ilupane layo ihamba phambili ngesilinganiso se-53%. Kahle kahle abantu bakulindawo behlulwa yini ukwakha izambuzi. Sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni yamathebeleleni North e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa.
Kuthiwa lenzani kanti ngapho baba Ndlovu?
Lokhu kuveza ubumpofu kumbe into ubuyanga abantu abahlangana labo ukuyazinceda egangeni kuyizitshengiselo zobuyanga. Kuveza ukuthi ebantwini akusikho okumqoka ngenxa yokuthi kabakwenelisi. Kukhona ababe kukhangele okunjengokudla okuyikho abakuqakathekisayo okwedlula ukwakhiwa kwezambuzi.
Yimalini ukwakha isambuzi? Kuyadula.
Ukudula kuqathaniswa lalokho abantu abavele belakho. Nxa Nkomo umuntu esehluleka ukuthi athole idola elilodwa ngaze isamende sibe yi-$10 kuye kuyabe kudula ngokubana uvele kenelisi lokuthola idola elilodwa. Kungakho ke ukuthi aqoqelele isamende se-$10 kuba nzima. Kuzafuneka izamende, ufuneke ochebe-chebe, ufuneke okhethe. Ukudula ngiyatsho njalo kuya ngokuthi umuntu uvele uthola malini kuqathaniswa le mali edingakalayo ukuthi isambuzi sakhiwe.
Kuyini ongakuxwayisa ikakhulu sikhangela ingozi yemikhuhlane engalehlela?
Eqinisweni abantu bahlezi phezu kwengozi. Okokuthi ingadubuka kuyaphela abantu ngemkhuhlane ongasamelanga ukuthi ngabe ibulala abantu ngalesi sikhathi. Ngithi ku-modern world, umkhuhlane onjengesihudo, umkhuhlane okweneliseka ukuthi wenqabelwe, akusamelanga ukuthi ngabe ubulala abantu. Kodwa abantu bahlezi phezu kwengozi esabekayo ngokubana ingcekeza yona lana abahamba besiyayitshiya egangeni yiyo ekhugulwa ngamanzi iyengena emadamu anathwa ngabantu. Kuyingozi enkulu kakhulu abantu abahlezi phezu kwayo. Kuyasweleka ukuthi kuhlanganiswe ingqondo, kuhlanganiswe imbono ngama-stakeholders wonke alokutho lalokhu, angagoqela uhulumende, angagoqela amakhansili, angagoqela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zincede abantu ngenhlelo ezifana lokwakhelwa izambuzi kumbe ukuthi bancediswe.
Hayi, siyabonga baba Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngiyabonga, ngiyabonga kaNkomo, ngiyabonga, ngithemba ukuthi kuzaba lomthelela, lingxoxo izaba lomthelela kuthini inhlangothi zonke eziqanjiweyo ezifaka amakhanda ndawonye ekuqedeni lolo dubo.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa ngodaba lwesigaba seMathebeleland North. esikhokhelayo unani labantu abaya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi untungamili Nkomo.
Siyabakhulu untungamili Nkomo ungatinela kusasa kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba leDupute Warriors. Liphethe isingi yalo entsha elesihloko esithi udubo kalukhohlwa mnikazi. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa lo Ntukamele Nkomo.
Bonani salubonani okhulumayo nguThobani Dube TDK Makhasethi eDupute Warriors sinesikhathi eside impela ikhona 2008 to date.
Likhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Angezinto nje esihlangana nazo emhlabeni. And then abantu bethi mhlawumbe bengakwazi ukuthi wena uphila kanjani ngobudlu lento lezinjani bethi mabe kubhekile sekuweye. Ya bakufaka esikaleni bedalwa akakho right or bethi yahlanya lwana or something like that nje. So yikho laphana mayiqala umzithi abantu mabengibona mina bangihleka ubulima ngoba abazi ngenziwa yini. Ingoma le ixwayisa izinto iphinde ilima ugisi ukuthi sikhuluma ngobuhlungu bezinto ezenzekayo empilweni.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siyatholakala ku Facebook page Dupute Warriors, siyatholakala la kuma digital platforms nje wonke. YouTube yethu account is Dupute Warriors official. Cela le subscribe bekhona lapho. If you wanna buy or go support physically as well, thintane kule nombolo ngeze South Africa. So uzothi 0027 7260 4 6784 on WhatsApp please, so that silayelana ukuthi singatholana kanjani. Siyabonga kakhulu.
ngalambe ngikhiye okunye okumangalisayo ngitshaya phela umdumo weduputo warriors ndizwele lani-ke singakekuthiwa nesihloko sisikhangelelede sikhokhela namhlanje hayi-ke kusokusala kwalamhlanje olivalisa ngenjabulo emoyeni ngumthembo sithemba ugibs dube lilale
ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7 p m kusvika na7 30 p m
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe